Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 26 kunhlangula 2020 ngontungameli Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
kuyaveza kamhlophe ukuthi asikaphumi phakathi kwengozi ingozi isesephambili amalanga ladlulileyo asesemancane kakhulu
inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya ku-551 ngemva kokutholakala kwabangamachumi amabili lanye belomkhuhlane lo izolo
saba lomnyama thina sizama ukubabalekela sithi singangeni emagrota sahlangana labo bephathwe lezindlini
Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli zindaba zithi amasotsha lamapolisa achaye intatheli ezimbili eHarare ngolwesithathu kumele ajeziswe. Ukusilela kwamanzi eluveve kobulawayo lapho okuqhamuke khona umkhuhlane wesihudo kuyaqhubeka lanxa ikhansili ibithe ayiseyikuwavala. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhuphukile njalo izolo ntambama laya ku-551 ngemva kokutholakala kwabangamachumi amabili lanye 21 belomkhuhlane lo. Phakathi kwabantu laba abalichumi lasishiyangalombili ngabavele kwele South Africa. Ababili bavele kwele Botswana kuthi oyedwa uvele kwele Mozambique. Ugatsha lwezempila kahle luthi inani labantu asebesindile lalo likhwelile ngabahlanu laya ku-128. Asebefile balokhu beyisithupha. Inani laba le coronavirus likhwela mihla ngemihla kulezi nsuku njalo phose bonke ngabavela phandle kwelizwe ikakhulu kwele South Africa. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 488,000 njalo wahlasela phose abayizigidi ezilichumi 9.6 million. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngalomkhuhlane eCitizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Ukubanjwa kwabantu belegciwane le-corona kuyaveza kamhlophe ukuthi asikaphumi phakathi kwengozi. Ingozi isesephambili amalanga ladlulileyo asesemancane kakhulu. Kusalindeleke ukuthi babe banenge abantu ababanjwa belaleli gciwane lanxa kuhlolwa ngendlela esesencane kangaka. Kodwa ke nxa kungahlolwa kabanzi bazatholakala kanjalo abanengi okwedlula labo esilabo manje bazatholakala phakathi kwelizwe kungasikho kuphela laba bavela ngaphandle. Ingakho ke kuyaveza ukuthi ingozi isesekhona kakhulu abantu basafanele bathatha amanyathela wonke okuzivikela asikaphumi phakathi kwengozi ukufa kusesekhona kukhona akuvela ngaphandle kukhona phakathi kwabantu. Ikakhulu ingozi ngabantu laba bafika bedlule bangadlulanga kuma quarantine centers bayehlangana labafo wabo labantu ababo emakhaya kulula ke ukuthi limemetheke igciwane lingazakali ukungahlolwanga bafa abantu kungazakali futhi ukuthi babulawa yilo lelo gciwane.
Inani labantu abapholayo lalo liyaliqansa kanti inani la sebefile liqhubeka liphansi. Singathi lokhu kusipha ithemba yini njengelizwe?
Kuyinto enhle ukuthi abantu abasilayo bayabe sibabanengi. Silethemba ke siyafisa ukuthi ngabe wonke umuntu uyasila kungabe khona ofayo. Bona laba abayisithupha asebedlule emhlabeni kube yinto engafanelanga iyenzeke. Ngabe uhulumende wayethethe izinqumo ezihlakaniphile eziphangisayo ngabe mhlambe bavikeleka. Kanti ke njalo ngeke sithokoze sithi thina abantu abafayo kumbe abasilayo banenge ikakhulu sikhuluma ngabasilayo. Ngokuba akuhlolwa ngendlela eyaneleyo kusekhona ukuthi banenge abantu abafayo okungatholakali ukuthi babulele igciwane. Sekuhlanganisela lokuthi umuntu uyabekade vele gula mhlambe letshukela kumbe leasma kumbe leTB kube sekuthiwa khona hayi vele ubulewe yilona leli ilokho akade vele kugula kanti ubulewe yicoronavirus. Ngakho kuyadingeka ukuthi kuhlolwe kabanzi abantu ukuze inani labasilayo sazi ukuthi yibo bodwa labo bantu abafayo sazi ukuthi yibo bodwa sibe lesiqiniseko salezo zinto.
Kuyini ongakuxwayisa?
Ukuxwayisa kwami kuyukuthi ebantwini kabakwazi ukuthi igciwane lisesekhona, ingozi isesekhona isesenkulu, abantu kumele bathathe wonke amanyathela lawo abekwe ngokomthetho, abekwe ngabezempilo, bawalandele, bajiyelane izibanga sithi social distancing, bakwazi ukuthi bagqoke amamaski kuso sonke isikhathi, kungabi khona ovele eGoli kumbe eBotswana kumbe kwenye indawo odlula esiya ekhaya ngafika, kumele limdlulisele kwabezempilo emapholiseni ukuze ayegcinwa kwenye indawo kuvikele kabantu. Ingozi sesekhona, senzeni konke konke okufanele ukuthi sizivikele. Alikadluli leli gciwane likhona lisengabulala abantu abaningi nxa singathatha izinqumo zokuzivikela ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Efidlela Ncube ngowenhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor sixoxela ekobulawayo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli zindaba kanye lezisebenza lozulu zithi amasotha lamapolisa achaye intatheli zindaba ezimbili ngolwesithathu ntambama eHarare kumele abotshwe ajeziswe. ULeopold Munende osebenzela inkundla yeNewsZimbabwe.com kanye loMunashi Chakodza osebenzela i-263 chat bathi babhaxabulwe kakubi ngamapholisa lamasotsha elokitshini leWarren Park bevela emsebenzini phakathi edolobheni leHarare kungela lutho olubi ababelwenzile. Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe ithi ukutshaywa kwababili laba kutshengisa ukuthi uhulumende kahloniphi amalungelo entatheli zindaba. Ithi njalo uhulumende kumele abekwazi ukuthi ukuba intatheli zindaba kayisilocala. Sixoxele Munende wasichasisela okunengi ngokutshaywa kwabo.
Sathi sesihamba sesifike eWarren Park lapha sasesinanzelela ukuthi kulabantu abalutshwane kakhulu, sifane sazitshela sathi hayi kulamasosha kumbe amapholisa ungangcono sibhode, kodwa saba lo mnyama thina sizama ukubabalekela sithi singangeni emagrosa. Sahlangana labo bepatrol ezindlini khonaphiya, so sathuzana kungani kusekhoneni. So basebesibuza bona kwathiwa livela ngathi nakathi hayi sivela emsebenzini, kwathiwa lisebenza samtshela sathi hayi sina sisebenza edorobheni sithiwe yikhombi imota kathiyesila kwathiwa lisebenza lingobani sathi hayi singama-journalist kwathiwa nxa lingama-journalist khipha namakhadi notshengise ukuthi ndingama-journalist khipha mina nganiye elinye ipholisa la umnashe watshengisa elinye ipholisa mina yami i-press card yabanjwa lipholisa leyo. So wabala wathi esebalule wasetshengisa isosha elinye isosha lakhona kahle lathi hayi nxa lingama-journalist tilikukuthiwa gayi vele ma-journalist anowonererwa siyalidinga vele ama-journalist siyawazi vele ayazenzisa lalani phansi. So sathi singakanali vele umuntu wahle wacasa usitshaya ngamampama ngihlane yela abacasa usitshaya ngemboma ngechamboko langamampama besikhaba and then sathi basitshaye for about 2 to 3 minutes babeyi-7 kula mapholisa ayi-2 bathi sebesitshayele kwasekuthiwa sumanilibaleke. Mina kwakungenzisa imbaleke ngoba umuntu wayele khadi lami elomsebenzi ngilithatha ikhadi ngapha ku-left ngihambambi wallet elinye isosha la ngitshaya ngemboma isandla esivuvukileyo soku-left ngawuyisiwalet wallet wathatha esecasa ukuthi top wallet ngithi ngiyadop wallet ephinde kunxaze ndopa futhi eyikhabe futhi ethilandela engano se umba ngani wayekholisa angazi
la hamba yini kuyabika enkambeni zamapolice
izolo ntambama sihambe silomeli wethu uChris Mick Warren Park 1 police station sahamba sayabika amapolisa wona athi ayi ebesesaba lawo ngoba athi ayi abasebenzi indaba ezinjalo so kwathiwa sihambe eHarare Central Police Station khona lapho esivela khona athi noChris Mick sifike eHarare Central Police Station and then othiwa nguchief inspector sengikhohlwa ukuthi uthiwa nguchief inspector banade sikhuluma laye athi wasesitha kulanto enjalo wafuze bevule idocket le-assault khona ngale
Umnumzana Leopold Munende yintathele izindaba yenkundla yenewzimbabwe.com ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Lanxa ikhansile yakobulawayo ibithe amanzi kawasoze avalwe elokitshini leluveve lelegwabalanda lapho kulomkhuhlane wesihudo abanye abahlala kulezi ndawo bathi bebengelawo amanzi izolo. Isihudo lesi sesibulele abantu abedlula isishiyagalolunye kwathi amakhulu lamakhulu alaliswa esibhedlela sempilo. Kumbe elatshwa ekliniki yeluveve. Isakhamuzi seluveve umnumzana Gift Mithi uthi abantu abanengi baqhubeka behlaselwa yilumkhuhlane elokitshini leli. Uthi izolo kulomntwana kamakhelwane wakhe othwalelwe esibhedlela sempilo. Uthi abakhe abantwana sokugule abathathu labo balaliswa empilo.
Omkhulu akhonje sekunyeni, landele tjeni, landele shushu, omde babe lalishiyela.
Laqala la iclinic, kwathiwani, lingakayafika empilo.
Isikhathi sokweklinika lakungazasingathwenga, uklinika lakusentinika, wawufuneka imali, ufuneka abantu ukuze imali zikambekise, so zoke isitara abangazasingathwenga ukuthi seklinika, ngokungaqele imotec.
Kodwa lona usizo baluthola ngokuphuthuma empilo.
Hayi empilo akubalusolo loba ngolo azabufanana lalo lokusho aseluphe. Empilo yakho balalisa ku-one mati ngokuye ngokuthini njengoba abantu sangifule ngelinye i-one.
Lo ngumnumzana Gift Mithi ohlala eluveve njalo olabantwana abathathu abake balaliswa esibhedlela sempilo ngenxa yomkhuhlane wesihudo. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Lanxa singenelisanga ukukhuluma lomasipala wakobulawayo ngalolu daba, uhleze esithi uyalulungisa. Umkhankaso ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa axotshe umphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo uyaqhubeka enkundleni zobulembu ikakhulu eTwitter njalo izolo kulequla ebelikhokhelwa ngumlobi odumileyo uNkosazana Tsitsi Dangarembwa elifikise isicelo lesi edalele ePhalamende. Namuhla khona iqula leli livikwa lizafikisa ugwalo lwesicelo lesi kumnangagwa. Umoyo ubotshwe kunsukwana ezedluleyo phezu kwamacala enkohlakalo aphathelane lenkampani ebikwa yilobudlelwano lomdeni kamnangagwa eDrugs International. Ngokunjalo uzulo uthi umoyo lezinye iziphathamandla eziphathwa ludaba lwe-Drugs International lolu kumele zixotshwe umsebenzi. Sexoxelo lwelamalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Indaba yenkohlakalo babunkomo ukuthi ziqedwe into efaneleyo ngeyokuthi kufanele ukuthi uhulumende okoqala alandele izinqumo lezi ezavunywa ngabantu noma lezi ezabekwa ngabantu eziyizwe ezigavena ilizwe esikubiza sithi constitution into oqala leyana into esibili akube ukuthi akekho umuntu ongcono noma akekho umuntu ofanele ukuthi noma athi nxa edale icala kube sekusiba sengathi yena lowo muntu immune kulabanye abantu kufanele ukuthi umuntu ma wadala icala ayimele itracking ngendlela le ayenze ngakhona ikakhulukazi indaba yecorruption indaba yecorruption babunkomo yinto efanele ukuthi ugovernment ngabe uyayiqakathekisa kakhulu ukwedlula yonke into ngoba yiyo esithethe ilizwe lezimbabwe yalifaka emgodini lapho esiyibona likhona namhlanje baningi abantu abafana laboshivayo labana abayenza icorruption ngabe kathesi iproject lana egwanda leyana ngabe kuthiwa iyasebenza ngabe sikhuluma ngeproject eproducer ezinye izinto eproducer amagetsi eproducer izinto eziningi ezingenziwa khompala egwanda so inkohlakalo uhulumende akayithathela amanyathelo aqinileyo ngoba kuyinto embi kakhulu eyenza ilizwe lezimbabwe libe ibanana state
abaningi bayakhala Dube bathi lanxa kungaze kubotshwe iziphathamandla zikahulumende zisetheswa amacala enkohlakalo okulandelayo yikuthi ziyakhululwa nje kuphele kungabi indaba zalutho
bana laba abaphezulu yibo abantu bajezwe zesibili kakhulu abayibo abazibiza bethi ngama-representatives abantu nxa usebenza ku-public office usuku-public office awusese yi-private office yikho kuyabe kufanele ukuthi nxa engawona umuntu akula nto efihlwayo kuyabe kufanele ukuthi ajeziswe ngendlela efananayo laloba yisiphi isizalwane sezimbabwe so kakhulu nxa ukuthi kujeziswa bona laba abayibo abakhokeleyo phambili yilapho okuzabona ukuthi lo semuva uzabona ukuthi nxa lo onguye phambili kwami esiyathola i-punishment enje kusho ukuthi mina lami nxa ngafika laphana ngizathola i-punishment efana nayo laphana abantu bazaphuma kwinkohlakalo lezimbabwe yiyo kuphela indlela ilizwe lezimbabwe lingalunga ngakhona njalo even amapolisa ezimbabwe ngibona ngathi kuningi abasadingakala ukuthi bathi retrained again kikho ukwenzela ukuthi indaba yenkohlakalo bazame ukuthi bayiphathe ngezinga eliphezulu njalo indaba yenkohlakalo ilungiswe ibe yinto ekhithwa iphele kokuphela elizweni lezimbabwe ingafi yabe khona siyabona amanye amazwe afana lamazwe afana laboBotswana noma i-corruption yabi khona kodwa-ke nxa kuyakhangela i-corruption ayikho egcekeni ngendlela esikubona ilizwe lakithi kusiba ngakhona
umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane Seli kubonile na okusemaphepha ndabeni namuhla Iphepha ndaba leHerald lithi uhulumende uselandule ukuthi uphatha izizalwane zakwele China ezihlukuluza izisebenzi zazo zeZimbabwe ngesandla esibuthakathaka. Inkundla yesayithi yona ithi usodolobho wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni uselandule impiko yokuthi edamu lekhami kugcwele amatambo abantu ababulawa igugurawundi. Soku isikati senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Okhulumayo nguMandlovu osefela phezu. Mina ngikuboni lokho okwenziwa iMDC kaMakhuphe. IMDC kaMakhuphe phela yiyo esibusa. Nxa isikwanisa ukuxotsha abantu abavotelwayo ephalamende yona ingalabo abantu abavotelwayo isilamandla amakhulu okukhanya ukuthi kulesandla esikhulu esincedisayo esiyiyo esithi ungazwenze lokhu awulacala ungazwenze lokhu awulacala iMDC Alliance ingayenza ulutho oluncane olungasilocala bayavalelwa bayahlukuluzwa bayayenzwa konke okubuhlungu hayi le kayisiyo iMDC kaMakhulu yizano ngokwayo izuze umuntu nje emsebenzisayo futhi yampha amandla okuhlukuluza leli bandla elifunwa ngabantu. Abantu abakhethwe ngabantu bangeke bakhitshwe umuntu ongakhethwanga ngabantu. Akuvumi. Ngiyabonga.
Amacholo sazi bestudio 7. Hayi, siyabonga umsebenzi esenzela wona. Into esimanga kithi ukuthi hamba kulo muntu ongalima esimu ahlakule. Xa sekuvuna sokuthiwa umuntu ongazange alima ongazange ahlakule, walima yakhe isimu ongazange ehlakule, sezovuna esimu engaso yakhe. Loku kuqothwa kwama-MPs ethu e-MDC Alliance zobuhlungu. Akuhlonitshwa amavoti ethu esafakayo. Sasingavoteli thina ama-MPs kamakhuphe ethu. Umakhuphe la wayevotelwa ngabakhe azange athole lutho. Amavoti ethu esathathwe phi umakhuphe? Akubuhlungu kakhulu lokho. Sibuhlungu sibithi ama-MDC Alliance wonke kaamizibindi uNkulunkulu uzangenela. Akungabhele kuyahlola.
Ngamile inkomo mna ngisecholotsho intombi yakomzika hayi nasilandaba lamaphathi vele lokhu ngoba nasiholi lutho amaphatheni lawo.
Ni masangaza abahle bakwa-Studio 7 labalaleli. Silapha eLupane esobendle kuward 8. Silohlupho lwendlala asiholi ukudla kuhola be-social welfare kuphela. Khonapho kulala abadala abasofana ngabangena social welfare kodwa abaholi nabo indlala iyasibulala. Besicela uhulumende angenele sincedise ngenhlelo zokudla kathi sithole ngoba siyafa ngendlala. Lezitolo kuyadura akuthengeki. Izinto zikhwelile akubambeki lutho vele akuthengeki.
Basakazi abalungileyo basakazi kwe-Studio 7, ngikhulume ngokukhalala kwama-Civil Servants ikakhulu odokotela amatitshala. Ayisikho ukubana kuyindaba yabo. Ngikhangela ukubana ukukhalala kwamadokotela kuyindaba kahulumende. Uhulumende nguye olomlandu kuleyi indaba ngoba uhulumende akagcwalisi izithembiso zakhe. Uyathembisa kodwa engagcwalisi. Uhulumende akafuni ukunika laba bantu iholo labo abathembisa lona. Siyakhumbula ukubana wabathembisa leli iholo kodwa lokho ebayenga ngamakhushini into engelamsebenzi, into engasuke itshengise intuthuko kumatitshala kumbe kumadokotela. Yingo ngibe ngicela ukubana uhulumende kazinuke amakhwapha ngoba abantu beZimbabwe bangena esimeni esibi kuyimbangela kahulumende. Uhulumende njalo siyanazela bakhona abanye ababotshiweyo abezempilakahle okuthiwa bathatha leyo mali abayinikwa ngamanye amazwe, abayinikwa ngabantu abafisa ukubana abantwana bezimbabwe bakhululeke kodwa uhulumende kakwenzi lokho. So odokotela ayisiki ukuthi bakhalele kodwa kakula abangakwenza ngoba imuli zabo ziyalamba. Ngibe sengingena kusihudo esitholakala koBulawayo. Ye, imbangela nguhulumende kakula enye into esingayikhangela. Sikhangela uhulumende nguye owehlulekileyo. Usetshengise ukwehluleka zamtshose. Akukho omunye singamnika lelo cala nguhulumende ngoba yena ubhizi ngepolitiki, ubhizi ngokunika okhuphe amacebo, ngokuphathisa okhuphe. Isenze ukuthi akuphathise abantwana beZimbabwe baphume kulolu daka. Hayi, kalandaba nakho yena ufisa ukubana ahlale embuso naze afe yena sehluleka kulanto ayenzayo. Akula nto esingathi uyayazi la, akula nto esingathi iqondile kuleli lizwe. Ngiyabonga Musipande.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amazwe abalisa ele France, ele Germany kanye lele Italy asekhudaze amacele alwisanayo kwele Libya ukuthi abeke phansi izikhali akhulumisane. Uhulumende wele DRC yena uthi umkhuhlane we-Ebola obulale abantu abedlula inkulungwane ezimbili eminyakeni emibili edluleyo usuphelile kulelo lizwe. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden bayaqhubeka ngemikhankaso yabo yokudinga usekelo phambilini kokhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngolwezi lonyaka. Kodwa imikhankaso le iphazanyiswa ngomkhuhlane we-coronavirus, nanku kabenelisi ukwenza imihlangano emikhulu lozulu. Ukhetho lwalonyaka luza ngesikhathi abanye abagoqela abebandla lika-Trump lama-Republicans besithi bazavotela umnumzana Biden yena omela ibandla lama-Democrats ngoba uTrump bengasamfuni. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Dan Moyo.
UJoe Biden ule opportunity enkulu kakhulu eyokuthi anqobe uTrump ngoba uTrump usezigwenxe yedwa entweni eziningi. Ende ama-Republican amaningi asezisola lawo. Ende futhi masikhangele khathesi kulale bhuku lalo elibhalwe ngu-John Bolton elisanda kuphuma leli elimcriticize kakhulu uTrump ukuthi akekho fit ukuthi abe ngu-president. Manje ungabona usucriticize ngumuntu oyi-conservative efana lo-John Bolton. So kumele wazi ukuthi abaningi ababeliever emkumbono ka John Bolton angeke bamvotele uTrump makubuya uNovember ngoba bavele uvele engumuntu ongasathenjwa ngendlela ahandle ngayo ipandemic le coronavirus. Uhlulekile kakhulu ukushoya ileadership and because of that I'm think useluze abantu abaningi ababezamile ukuthi bangathi mhlawumbe bafake umuntu ongubusinessman eWhite House ukuthi maybe izinto zingatshintsha, but uTrump udivisive entweni eziningi kakhulu njengeblack vote yonahla akhohlwe ngayo ngoba the way atreate ngakhona abantu abamnyama kuze kwaqala yona le revolution esiyibona yama-protests la aselamaviki abantu bephuma every day besiya demonstrator against amapolisa. And uTrump yena on the other hand ungathi usupportana lawo amapolisa abayibona ababulala abantu especially abantu abamnyama. So uBiden lapha nje angahluleka nje kusho ukuthi hayi kuyabe kukhona okukhona ngaye, but otherwise nje uTrump yena ngokwakhe uzigwenxa yedwa.
Umnumzana Dan Moyo yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Hit me again, Chazo. Oh, yeah, yeah, yeah. Watch out now. January to December, passenger money remember, Bagati go back to Senna, Ramachina Yalenda, Elisa Chaitanenda, Dagapata Jilenda, to December, passenger money remember, Bagati go back to Senna, Ramachina Yalenda, Elisa Chaitanenda, Chino Salando Penda. Panasika Gahingwe, Dazitana, Mupramachina, Banosiva Kuti Imindo Bachinga, Pandino Sika So, Lava Pisitila, Bachina Mababona, Chikumba. Zitamo pass, mo flash, dati po la flash. Njimbo zangu ndo chete manas. December, pata njimbo ni remember. Bagati ko petu senda, rama china ya lenda. Eli so cha italenda, daga pata jilenda. To December, pata njimbo ni remember. Bagati ko petu senda, rama china ya lenda. Eli so cha italenda, chino sala ndo prenda. Ndati uwe ipapo, taka dagwa, taka gufu, kagulibu koroti, baga matumba galile, Kahingwe tichuluka makorokoro atamsikwa ibago sitolo kahingwe taka guluma izwe taka dakwa kisimo siyaswika yaswika goletwa igoletwa kisimo si kisimo si tebetili kai taka hanga nazi jipato senza zita ebali nawe bango bata ukune mbode wakakani wa wale kana kisimo si uye goletwa bango
Jazo Fireman na msana waka hii ngwe ekribage uhlelo lwethu singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 selikhwelile laya ku-551 ngemva kokutholakala kwabangamachumi amabili lanye belomkhuhlane lo izolo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli zithi amasotsha lamapholisa atshaye intatheli zindaba ezimbili eHarare ngolwesithathu kumele ajeziswe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Asibeni sonke njalo ngolwesibili. Olivalelisayo umuntu ngamilinkomo.